kukhanya njengani abantu bengathi linyathelo elilungileyo, kodwa ngokubona kwami angiboni ukuthi kuyinyathelo elilungile. Nxa singakhangele imbali e-traffic ngura ngokwayo, imbali yangikhona imbali engacaci, njalo kukhanya njengani uhulumende uyabe sifule imithetho ethize. Ungakhangelisisa i-Public Finance Management Act, uhulumende kuyenelisa ukuthi aborowe kumbe azuze isikweletu esimore than 20% e-GDP yelizwe. Nxa singakhangela sizabona ukuthi i-1.1 billion iyabe idlula i-20% yelizwe. Kodwa abale mbali e-traffic gura bazakhumbula ukuthi ngo-2006 e-Cote d'Ivoire i-traffic gura ike yaba nesikandal esokuthi bebelahle ingcekeza e-Ivory Coast e-Abidjan, abantu baqeda amalanga sibili bengakwanisi ukuthi behambe ngoba ingcekeza yangikhona ibi-toxic. Abantu were not able ukuthi they could not breathe properly. So into enjengaleyo ibinuka ingcekeza. So into enjengalezo imbali ezamakhampani lawa kumele sizi-investigate.
Kodwa alubana ithe yaphuma kuhle limali kuchera, uhulumende wabhatala izikwelede zakhe zonke kunhlanganiso ezithiyeneyo, singabona na senelisa njalo ukuthi cele izikwelede uhulumende weZimbabwe kunhlanganiso ezifana labo World Bank aziphiwe njalo nge-interest ephansi?
Ingenzakala sibili ukuthi nxa uhulumende engakwanisi ukuthi ebhadale izikweletu zakhe zonke, uyabe sekwanisa ukuthi ethole izimali ezijibileyo. Kodwa nxa singakhangelisa isikweletu seZimbabwe sesifika kubo-10 billion. So i-1.1 billion iyabe ingakwanisi ukuthi ibhadale izikweletu zonke ezikhona lapha. Ngingazi ukuthi ungani uhulumende ezama icebo elinjengalelo engakwanisi ukuthi adinge izimali ezizanceda ukuthi aphakamise ama-industry kube ne-production, ngoba uhulumende engakwanisi ukuthi kube ne-production sikwanise ukuthi si-exporte into eziningi ukwedlula ezithengwayo zibuya lapha elizweni zivela kwamanye amazwe kuzenza ukuthi imali esiyifunayo siyithole. So angazi ukuthi kuyini uhulumende efuna ukuthi adinge isikweletu ezokuthi abhadale esinye isikweletu.